Siyabonga jonga lo Chris lichona njani emakhaya yikudibana emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 15 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza singapha eWashington. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Umsebenzela mpuku lo uyavuma. 23rd of February 1983. Umnangagwa wase Victoria Falls. Egoba igukura hundi e Victoria Falls. Wathi ngomlomo wathi igukura hundi yi-GDP amandebele.
Ibandla le-MDCT lichothoza umsekeli kamongameli omnumzana Phelekezela Mphoko ngamazwi akhe okuthi umgabe kalani lokwenza lo mbhuqazwe wegugurahundi.
Esikubonayo yikuthi nxa abantu besethuselwa kanje kutho ukuthi abasoke bakhululeke ukuthi bahambe bayokhetha umuntu abamfunayo.
Inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project ithi inani lokuhlukuluzwa kwabantu ngenxa yendaba zombusazwe seliqansile ngaphambilini kokhetho lwama-by-elections. Kuwoza Friday lamhlanje sixoxa lomculi weqembu lerumba ele Extra Cat Family okhulani Ncube. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla le-MDCT selicothoze umsekeli kamongameli Robert Mugabe umnumzana Phelekezela Mphoko ngamazwi akhe okuthi umgabe kalani lokwenza lo mbhuqazwe wegugurahundi. Wona owabulalisa abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili eMidlands leMathebeleland. Ekhuluma ekolishini le-Great Zimbabwe University izolo umnumzana Mphoko uthe umbhuqazwe lo waqoqwa ngamazwi angentshonalanga ngenjongo yokubangela ukungahlaliseki elizweni. Umphoko yena ongumphathi ntambo njalo ogatsha lwezokuxolelana ucunule abaningi ngamazwi afanayo kunyanga ezedluleyo. Lanxa engakaze axolise, umgabe ngokwakhe kakaze akulandule ukuthi ibutho lakhe le-5th Brigade yilo elabulala abantu be-Midlands leMathebeleland. Ngalokho ibandla le-MDCT lithi umphoko kumele achiye isikhundla sakhe ngoba engalungelanga ukuba kuso. Sigqume umsekeli webandla umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT uNkosazana Thabita Khumalo.
Umsebenzela mphoko lo uyagula. 23rd of February 1983. Umnangagwa wase Victoria Falls. Egoba igukura hundi e Victoria Falls. Wathi ngomlomo wathi igukura hundi yi-GDP amandebele ngamahundi. So abentshonalanga laba be-Europe sebengena ngapi e-GDP lamahundi. Umgabe ungakhangela uvolume 17 ibhuku lamapholisa, inyuzileta yamapholisa, umgabe wagcuba igugurahundi wayitshela ukuthi kayihambe iyebulala amahuhu amandebele emandebeleni. So abelungu sebengena ngathi not yi-conspiracy theory.
Ungathini nxa sikhangela ukubana umphoko nguye njalo umphathi ntambo okhokhela ugatsha olubona ngokuxolelana elizweni olwe-national healing?
Umphoko ufana lohlanya oluthi luyethatha amanzi ngebhakede elivuzayo. abedoke gijima siye dami sathi umphoko kahambe ekhaya ayeluse imbuzi lenkomo achiyani lezizalwane zaseZimbabwe eyalethe izihlokoza ezilethe zifuthelwa ngokubulawa kwabazali babo yizano isebenzisa igugurawundi akula silonda azasipholisa umphoko akwenzayo uthathe ingqamu ayingenise ezinhliziyweni zabantwana basemandebeleni ababulawa igugurawundi so thina sithi kumphoko umphoko ungaze wabuya kithi lapha usenze ngazani kazicabangi ngoba uzacinela eshanga ethangwani ungagqobunyaka kobulawayo hambe uyebuza uInosinkala.
Unkosazana Thabita Khumalo ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT sixoxelaye ekobulawayo. Inhlanganiso ebona ngezehlakalo zokuhlukuluzwa eZimbabwe Peace Project ithi inani lokuhlukuluzwa kwabantu ngenxa yezombusazwe seliqansile ngaphambilini kokhetho lwama-by-elections oluzenziwa ngenyanga ezayo mhla ka-10. Le nhlanganiso ithi lanxa lolukhetho luza kwenziwa kuzigaba ezilithumelane ezibalisa kobulawayo eCholocho eHarare laseZimbabwe, kukhanya esigabeni seHurungwe West yikho okulodlame olukhulu lapho kuzancintisa khona umnumzana Themba Mliswa, yena oxotshwa kubandla leZANU PF. Linhlanganiso ithi kwezinye isigaba kulembiko yokuhlukuluzwa lokubanjwa ngamandla kwabantu ukuthi bavotele ibandla leZANU PF. Sixoxele umqondisi wenhlanganiso yeZPP uNkosazana Justina Mukoko ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Lamhla lokhu sizokuthwa kulo mhlangano wenziweyo ekuseni kunxuswe osobhuku, kodwa osobhuku bahle batshela ukuthi bahambe baye baleqiniso lokuthi izakhamizi zabo zonke ziyabuya emhlanganweni ofanele ube khona lamhla. Umhlangano lo ukhanye ubukhangelela ukuthi uza kuzabe kulo msekeli kamongameli uphelekezela Mphoko. Esikubonayo ukuthi nxa abantu besethuselwa kanje kuthi ukuthi abasoke bakhululeke ukuthi bahambe bayokhetha umuntu abamfunayo. EZimbabwe siyabe sikhangelela ukuthi ngabe ukhetho lwenziwa ngendlela ekhululekileyo njalo abantu bengethuselwa, kodwa isikho esikubonayo eHurungwe West.
Kwezinye ke izigaba lapho okuzaba lokhetho khona lapho kufana leHarare lakobulawayo khona kumi njani?
Kwezinye indawo kulokuthukuthelana, kodwa izinto azikabi zimbi njengalokho kuseHurungwe West. Kwezinye indawo esikubonayo ukuthi kulokunikwa kwabantu izinto ezithile okuyinto eyabe ingafanele ukuthi yenzakale ngalesi sikhathi, ngoba kuhle kubonakala ukuthi yikuthenga amavoti kaZulu. Nxa abantu bezaphiwa irayisi kumbe baphiwe umumbu nezinye izinto kutsho ukuthi kulokuthengwa kwamavoti ebantwini, okutsho ukuthi vele kuyabe ukhetho lolo luyabe lungakhululekanga. So yizo ezinye izinto esizibonayo, kuba lokudonselana okuthile, kodwa kwezinye indawo asikaboni udlakela lwakhona lusiba luvamile njengalokho esikubone Hurungwe West.
Unkosazana Justina Mukoko ngomqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Peace Project ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 eHarare.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Lokhe kungela nguquko ezwayo ekutholiseni uZulu imisebenzi eZimbabwe kungelani lempumela yenhlolisiso yeCentral Statistical Office ethi imsebenzi yokulima leyokuphila ngokuthengisa sokwenze udubo lokusilela kwemisebenzi lwabanga neno. Kubika intatheli zindaba yethu uMark Peter Ntambe.
Inhlolisiso yeZimstad Lever Survey yanyakenye ithi iningi labasakhulayo abaphakathi kweminyaka elishumi lanhlanu kusiya kumashumi amathathu lane sebephila ngokuzenzela njalo bethathela phezulu le misebenzi yokulima osokubafaka kusimo esihle sikhangelana lodubo lokusilela kwemisebenzi eZimbabwe. Umnumzana Trust Nubu wenhlanganiso ye-Youth Agenda Trust uthi inhlolisiso enje iyenga abantu ngendlela engaguquli isimo sendubo esikhona elizweni.
Sinasibona ngani imbono enjalo bono okukanya ngani ilungiso ukuthi itshela abantu into engayisiyo. Sibona abatsha begcwele ezitriti nama-pavements kathi sakusakhampeki ema-pavements abatsha bayathengisa yonke indawo sokuyindawo yokuthengisa kutshengisa ukuthi vela kule ntenhle.
Inhlanganiso yeZimbabwe Statistical Office ithi umumo wokusilela kwemisebenzi kuleli ingaba ikubanga lechumi kusiya kuchumi lanye ekhulwini ngoba abantu abaningi sebephatheka kumisebenzi yokuziphilisa ku-informal sector hatshi kusimo sokungamachumi athobamnembili okuthiwa ngabanye. Kodwa umqondisi we-Youth Agenda Trust umnumzana Lawrence Mashungu uthi lolu dubo lokhe lubhahile kuleli njalo lukhathaza abasakhulayo ngokwengezeleleyo kuthiyana lalokho okuphuma kulinhlolisiso. Uthi nxa kuliqiniso lokuba abantu sebephila kuhle ngokuzenzela, kungani abantu abanengangaka besiya emazweni afana lezansi ye-Afrika nsuku zonke beze balele ukuphenduka ekhaya bekhangelane lodubo lokuhlukuluzwa lokubulawa kudlakela lokucasana ngemihlobo olwe-xenophobia kulelo lizwe bekhetha ukufa kanje kulokubuyela ekhaya besiyabulawa indlala eZimbabwe. Ingcishi kwezomnotho umnumzana John Robertson utshelela umsakazo ukuba impumela enje ayiphathisi njalo ingamukeleki ngoba uhulumende eseguqula udaba lokuba ukuqhatshwa kutshoni elinganisa ukuqhatshwa lokuphila ngokuzamazama umuntu eziphandela. Ethi ukusilela kwemisebenzi lokhe kukusimo esibi kungela nguquko ekhanyayo ngoba umsebenzi emele ebe ngumuntu oqhatshwayo ethola iholo i-payslip engenza ukuba avule ama-accounts ethole njalo izinto ezifana le-medical aid engaphathisa yena lemuli yakhe kunye lepensheni elakho njalo ukuthuthukisa ulwazi lomsebenzi wakhe. Ethi abantu bonke laba abaphila ngokuziphandela abanakho konke lokhu esikhuluma ngakho. Umnumzana Nobu uthi okudingakalayo ikuba kuvuselelwe amabhizimusi amakhulu abantu bethole imisebenzi.
Even iZimbrangwa yakhuluma yathi amakampani angutu kuphela akhanya mvele ayenza okungcono i-Econet le-Delta. Kusho ukuthi abantu beZimbabwe vele into yesisebenzi yakuphela yakuphuza utshwala lokukhuluma uma bekhuluma emafonini. So sinasithi akwenzi izinto ezikhanya ngani vele sithi industry yethu emgodini imigodi ivulwe isebenze kahle sibe lako ukuthi sibone ukuthi even i-agriculture uma abantu belima okuphuma kwa-agriculture khonakhona kuye kulungisiswa emakampanini kube yikudla.
Ingcwethi zemnotho zithi uhulumende angavuselela amabhizimusi abantu bonke abatholakala besenza imisebenzi ezitaladeni labo bangabonakala bebuyela ukuyaqhatshwa ukuze bethuthukise impilo zabo kulokuhlala begijinyiswa ngamapholisa behlukuluzwa bezama ukuphila. Abantu abazisebenzelayo laba ababhadali imithelo kahulumende yama-tax engaphathisa intuthuko yesizwe. Ibandla leZANU-PF kugwalo lwalo lwezim asset lithi lifisa ukuvula imisebenzi edlula izigidi ezimbili kusiya kumnyaka ka-2018 noma kungakabi khona okukhomba ukuba lokhu kungenzakala. Ngimele iStudio 7 eHarare nginguMark Peter Ntambe.
Inhlanganiso ye-Amnesty International emhlubulweni wezansi yezwekazi le-Afrika ithi kumele uhulumende we-South Africa anike abahlezi elizweni lakhe ngokungekho emthethweni imvumo yokudinga usizo lwamagqwetha kudaba lokubotshwa kwabo kunsukwana ezedluleyo ngaphansi kohlelo lwe-Operation Fiela kumbe Thanyela olokuphindisela emuva abavela kwamanye amazwe. Ekhuluma le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa namhla, umnumzana Deprosi Mchena isiphathamandla salinhlanganiso Uthe kufanele uhulumende walelo lizwe amise uhlelo lwe Operation Fiela lolu ngoba luyazifananela lolu Operation Murambatswina olaqutshwa eZimbabwe njalo lwasolwa ngabanengi ukuthi lwephula amalungelo oluntu. Ababotshiweyo kwele South Africa baqoqela izizalwane zeZimbabwe njalo balokhu besentolongweni ngemva kokuba umthethwandaba walolo lizwe unqume ukuthi bengaphindiselwa emazweni abadabuka kuwo kulandela isicelo samagqwetha alwela amalungelo oluntu. Sixoxele umnumzana Ngqabutho Mabhena, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa eZimbabwe Community in South Africa, ukuze sizwe ukuthi kwenzakalani kwele South Africa ngalolu daba.
Abantu lokhu behlalela evalweni befuthi njengoba wakhathesi inkantolo enkulu eJohannesburg imisile ukuthi abantu babiselwa amazweni lapha abavela khona, akwaziwa ngekusasa labo ngoba labo bantu lokhu belapho abavalelwe khona elindela sizozwa ngevikele izayo ukuthi kuzathiwani, ngoba lathi kasifisi ukuthi abantu bahlale khona ngoba esikufisayo thina ukuthi abantu labo badedelwe bahambe la endaweni ade behlala khona ngoba esikubonayo ukuthi khathesi sesikuthatha sithi state sponsored xenophobia attack kuzizalwane ezivela kwamanye amazwe ukuhamba kubuthwa abantu endaweni labo abahlala khona besiyavalelwa, asikuboni ukuthi kuyindlela yokulungisisa lokho kwenze kwaze kwaba lohlaselwa kade lukhona phakathi kwezizalwane ezivela kwamanye amazwe ezihlala lapha eSouth Africa. Yikho ke sibona lokho kade senzwa ngamapolisa namasosha labemigration uhamba bengenela abantu emzini yabo kuyinto engalunganga kakhulu.
Inhlanganiso eziningi ezigoqela iAmnesty International sezingenela kulolu daba. Uboni ngani kungenza umahluko yini ukuthi abantu bengasabuyiselwa ekhaya?
Asikwazi uhulumende uza kwenza njani, kodwa sikubonayo thina ukuthi inyathelo vela kade lithethwe linyathelo elingaqondanga. Ngoba abantu besazama ukuthi basuswe lapha kade behlaswe khona ama-camp bezama ukuyabisela endaweni lapha abahlala khona labade bebalekile ngendaba yezenophobia, kuthi nxa bebuyela lapha abahlala khona ebusuku sokungena amaphoyisa namasosha asebabuza ama-permit lama-passport ukuthi kambe bengabe lapho usemthethweni. Sikubona kakhulu ukuthi is too traumatizing, so yikho thina sihambisana lalabo ukuthi lokho kakumiswe ngoba efele sasikutshile okuqaleni ukuthi lokho akuqale kume kuqale kulungisiswe abantu bahlaliswe kuhle endaweni zabo kuthi nxa sokwehlile abantu sebepholile sekungakhulunywa ukuthi kade vele umuntu okuleli lizwe ngokho emthethweni kumele aphathwe njani.
Lo ngumnumzana Ngqabutho Mabhena, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa, iZimbabwe Community in South Africa, obekhuluma ecingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 eseJohannesburg. Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela ukuqhotshwa kokhetho lwama-by-elections kanye lodlakela olubikwa soluqhamukile kwezinye indawo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo.
Umbiko oveza imbono kahulumende welemelika. Umongameli Barack Obama welemelika uthi yena ilizwe lakhe liqhubekela phambili lidinga indlela ezintsha ezingathuthukisa ukusungulwa kwamabhizimusi emhlabeni jikelele. Abasakhulayo emhlabeni jikelele abayibo ababumba isilinganiso esikhulu senani labantu emhlabeni jikelele yibo ababhekane lodubo olukhulu lokuswela imisebenzi. Kwamanye amazwe leli nani liphezu kwamashumi amathathu lanhlanu ekhulwini 35%. Nxa nje abasakhulayo abaneyinkangaka bezabhekana lobunzima obunje bengaboni elakusasa labo, kutsho kubana lawo mazwe asoze athuthuke. Kungenxa yalokhu elemelika lidinga ukufundisa abasakhulayo laba lokubahlomisa ukuze bazisungulele amabhizimusi okuzisebenza. Lokhu kwenziwa phansi kwehlelo lweYoung African Leaders Initiative. Lapho ke elemelika elipha khona uncedo lokufundisa abasakhulayo laba kanye lokubapha uncedo lwemali, izifundo zebulenjini, eze-internet lokusungulwa kwezindawo lapho abasakhulayo abangasebenzelana khona ukuze basungule amabhizimusi abo ezwekazi le-Africa. Kuyindaba efanayo ngase Southeast Asia lapho elemelika elisungule khona uhlelo lo Young Southeast Asian Leaders Initiative. Elemelika lincedisa njalo ukusungulwa kwenhlelo zabasakhulayo abakubhizimusi emhlubulweni waseCaribbean kanye laseLatin America. Phezu kwakho konke lokhu, elemelika liphakathi kohlelo lokuthi kusungulwe amabhizimusi abiza i-$1 billion siyafika umnyaka ka-2017 wezinhlelo zokusungulwa kwamabhizimusi. Ingxenye yale imali iza kuya uhlelo oluthiwa Spark Global Entrepreneurship. Uhlelo lwe-Spark Global Entrepreneurship luhlelo olujonge ukumanyanisa lokukhuthaza ukusebenzelana phakathi kwabamabhizimusi asebephumelele okwamagama lalabo abasacathulayo. Lo ngumbiko oveza imbono kahulumende welemelika.
Imidlalo yenguqu kusigaba se-Premier Soccer League ingene kuviki lechumi lamhla emini. Kulo mdlalo owodwa obuphakathi kwamaqembu angene lo nyaka kusigaba lesi elecholocho kanye leledongo somiro. Obusenkundleni ye-White City kobulawayo. Intatheli zindaba idiye zemidlalo uJoseph Njanji usipha impumela yalo mdlalo kanye lokuthi iwapi amaqembu azadlala ngempela viki.
Umdlalo obuphakathi kweqembu lecholocho leqembu ledongo somilo ufike emaphethelweni zingujikelo bhanqa 1-1 enkundleni ye-White City namhla emini. Uhlohlele iqembu lecholocho ngo-Oshant Ncube ngehlandla lakuqala lomdlalo, njalo lo mdlali uhlohle ngemva kokuba eke wakhutha umbekwa. Umklomelo wedongo somilo uvele ku-Steven Elias ngehlandla lesibili lomdlalo. Limpumela idanise umqeqetshi weqembu lecholocho uLizwe Sweswe othi bekumele bathathe yonke imiklomelo.
Ayikho lakhe, but only 1 point la phambili izasinceda. Because that is fine, let's win it. Penalty, penalty, and this was all over abantu lapha. But sehlele nje kuphela ukuhlohla. So then isebenza especially ngama-finishing lokuzinto. And sihlohla.
Iqembu lecholocho selile miklomelo yithoba mune munye ngemva kwemidlalo elithumi ukuthi eledongo somile le miklomelo yemine. Kusasa iqembu le-Chicken lizemukela ele-Highlanders enkundleni ye-Papa Fields ukuthi ele-Harare City lizadibana lele-Wange ngase-Rufaro. Iqembu le-Flame Lily lizanqikelana lele-Buffaloes enkundleni ye-Lafarge. I-FC Platinum izadlala le-Triangle ngase-Mandava ukuthi iqembu le-Wawa lizemukela ele-ZPC Caribbean ngase-Ascot. Ngesonto kule midlalo emibili, njalo wakuqala ngophakathi kweqembu le-Homind le-Dynamo senkundleni ye-Papa Fields ukuthi esigodlweni i-Harare iqembu le-Capes United lizadlala lele-Chapungu ngase-National Sports Stadium. Kolunye udaba olumelana lomdlalo wenguqu, iqembu elimela ilizwe emdlalweni kanobhutshuzwayo liselizweni le-South Africa ukuyaphatheka kumncintiswano we-COSAFA Senior Men's Championship wona uqala ngesonto. Iqembu leZimbabwe likusibaya sika-Group A ndawonye lamazwe athi eliseychels, iMauritius kanye le-Namibia. Kusibaya sika-Group B kutholakala amaqembu athi iLesotho, iTanzania, iSwaziland kanye le-Madagascar. Amaqembu amabili azanqoba kumidlalo yezibaya azafinyelela ukuyadlala kusigaba se-quarter final lapho azathwela kula maqembu agoqela i-South Africa, iMozambique, iZambia, iGhana, iBotswana kanye leMalawi. Abafana bama-Warriors bazadlala umdlalo wabo wokuqala ngesonto lapho abazanqikelana khona leqembu le-Mauritius enkundleni ye-Moruleng. Ngiyimele Studio 7 kobulawayo, nguJoseph Njanji.
Ku Woza Friday lamhlanje silomculi weqembu lerumba ele Extra Cat Family uKhulani Ncube, yena osethule idlalate lakhe lesibili elithiwa uManqoba.
Mncube uthwetshulwe yingwele upane ngo-1987. Ezomculo uziqale esasesikolo ecula imbube esimagoza secondary. Ubungciji bakhe kwezamakatali buzwakale mgceke kule ezithandani ethi noMathemba ephuma kulo idlalade lakhe elitsha elithi uManqoba. Ukhulana uthi loba nje ezokucula waziqala ngesicathamiya ekufikeni kwakhe eBotswana wathathwa ludumo lweziginci wazibona esedlala irumba.
Into eyenza ukuthi ngicine sengikurumba music yikudlala kwesiginci plus nasekhaya vele bekuyused ukuthi kudlalwe umuziki welozen werumba benguthanda, only that kungena kusicathamiya bengile feeling yelana ukuba yi-musician.
Ngo-2013 wethule idlalade lakhe lakuqala elithi ekhaya likababa okuyilo eselelanywe leli elitsha elithi uManqoba. Yena ke uManqoba ulengoma ezisikhombisa kukoqela idada eliphaphayo Masithandazeni noMathemba lale ethi Baba Mthenjwa.
Baba Mthenjwa akubathandise phasi wethubula amatala ubabonisa indlela.
Lisizwa ithi esikufunda emculweni ukuthi umlandeli yinkosi ngakho kufuze alalelwe njalo aphathwe kahle.
Kahle kahle into abazayithola kuleli CD engibathembisa yona lulutsho lokudla kwendlebe. Le kahle kahle lento le siyenzela bona. Kufuze nathi sibalalele lokho abangabe bekudinga kithi ngoba abalandeli yibo abaphambili emculweni. Mawungela abalandeli awula mculo.
Uthi ke ikusasa lakhe leqembu le-Extra Cat Family ulibona lilihle kakhulu. Injongo yakhe semqoka ikuphumelela kwezomculo aziwe haji eZimbabwe kuphela kodwa langaphesheya kolwandle. Abaculi be-Extra Cat Family baphuma enkundleni ngale ethi idata eliphaphayo ekhuluma ngenhlupho zalamuhla esezihlasela abafundileyo labangafundanga. Ngamele Studio 7 Johannesburg le South Africa ngingu Benedict Nhlapo.
Iqembo le Extra Cat Family lisigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje kuwoza Friday. Hayi ke sokuyisikhathi sokwehlukana mdwakazi, kodwa lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo nguNtungamile Nkomo. Lilale.